Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Nithatha ithutshana lokubonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhla ka 2 kuMbimbitho 2023, igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
We talked to important topics, including the AFDB-led reform program. We spoke about the upcoming elections, all agreed for the need for non-violence.
Umsekeli kaMphathi Ntambo obona ngezobudlelwano bemelika lamazwe awezwekazi le-Africa, umnumzana Robert Scott, uthi kumele eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo.
Sikhangelele ukuthi bazabuya eZimbabwe bazosebenza labantu be-Midlands, befake ama-factory ukuze sisebenzise isitili esisithola emaninzi.
Abequla lakwe le Russia elethekelela eZimbabwe bathi bathakazelela ukutshala imali, bathakazelela ukutshala imali kunhlelo ezijiyene ezigoqela ukulungiswa kwensimbi esigabeni seMidlands. Ngelanga lesibili lokukhalala umsebenzi kwababalisi, abanye babo baye esikolo namhla kodwa bafika bangafundisi. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Umsekeli kaMphathi Ntambo obona ngezobudlelwano bemelika lamazwe awezwekazi le-Africa, umnumzana Robert Scott, uthi kumele eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Waphinda wakhuthaza uhulumende ukuba akhiphe umthetho olawula umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo owe-PVO Bill ngoba uvimba ukusebenza kwazo ngokukhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
USkoti ofike elizweni izolo wenzela inkuthazo ngemva kokuhlangana loMphathi Ntambo obona ngobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Frederick Shaba eHarare namhlanje. Uqhubeke ethi utshele uhulumende ukuba eleZimbabwe kumele liqhube ukhetho olukhululekileyo ngoba kuyo yodwa indlela yokulungisisa indubu ezibhekane lelizwe.
We talked to important topics, including the AFDB-led reform program. We spoke about the upcoming elections, all agreed for the need for non-violence, for leaders to continue to call for clear, transparent elections. We spoke about the PVO bill, some of the concerns that we expressed on that.
Sikhulume ngokuningi okugoqela indaba ye-AFDB, sikhulume ngokhetho ukuba kungabi lodlakela, kube lokhetho olukhululekileyo njalo ukuba ulungiswe umthetho we-PVO.
Ekhuluma ngemva kwalomhlangano, umnumzana Frederick Shaba uthe eleZimbabwe lizimisele ukulungisa ubudlelwano phakathi kwalo lelemelika.
It is significant. It affords our two countries an opportunity to share ideas on issues of mutual interest. Further, I believe your visit bears testimony to President Biden's commitment made at the summit to dispatch senior administration officials to Africa to explore areas of possible partnerships.
Kuqhakathekile ngoba kupha amazwe ethu omabili ithuba lokukhulumisana kundaba ezisana kuzo. Uhambo lolu lutshengisa ukuzimisela kukamongameli Biden ukuba alethe abantu bakahulumende wakhe ukuze sibone indlela esingasebenza ngazo sonke.
Uhambo lwakhe uScott uzahlangana labamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo kusasa esigodlweni someli weMelika kuleli. Kusenjalo uhulumende wakweleMelika usengeze izitshezo zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe esithi akulo ukuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula indlela abusa ngayo. Ingcitshi ezicubulunayo zombusazwe kanye nababandla aphikisayo bathi ukuqheliswa kwesikhathi sezitshezo zomnotho kuveza sobala ukuba uhulumende kamongameli Mnangagwa akagcwalisi okukhuthazwa ngamazwe athuthukileyo ukuze atshengise ukuba wehlukene lohulumende kamnumzana Robert Mugabe andubana zikhitshwe lezi zijeziso. Isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Gift Osalo Siziba uthi kumele uhulumende alungise udaba lwenkohlakalo elizweni.
Indaba yama-sanctions ke indaba ke esakhuluma ngayo kubana thina njengebandla le-CCC sibona ngani ke into eqakathekileyo kuba nilungiswe ke eZimbabwe indaba ye violation yama-human rights, indaba yokubana silungisise ke ubudlelwane bethu la mazwe atshiyeneyo e-SADC, African Union, la mazwe wonke jikelele ukubana ke iZimbabwe ikwanise ukuphenduka back into the community of nations.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msengelwa Ndlovu, yena othi uhulumende kazimiselanga ukuguqula indlela abusa ngayo.
Njengezaphu akusimangazi ukuthi amazwe ase gqoqela e-America le-EU bazoqhubeka bejezisa iZimbabwe labakhokheli baseZimbabwe kwezemnotho, ngoba laba bantu ababusa eZimbabwe i-reform, intetho ye-reform kubo itsho ukuthi bakhitshwa embusweni. Ngeke sinuke, ngeke sibone ngoba babusa ngokuncindezela.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi izijeziso lezi zinika uhulumende izizathu zokwehluleka ulungisa umnotho.
Kodwa lokho kakutshintshi indlela esibona ngayo thina ngodaba lwama-sanctions. Sibona engathi khonokho okwama-sanctions yikho sokusenza ukuthi uhulumende we-ZANU-PF athole isiviko ebantwini lapha ehluleka khona konke uthi ngama-sanctions eqambela abantu, ikakhulu abantu abasemaphandleni lapho abayenza khona i-corruption bekhiphe izinto phandle kwelizwe ngendlela ezingayisizo, bese besithi bebezama ukuvika uswazi lwama-sanctions, kathi hatshi abantu bayazitshontshela nje.
Izijezo zomnotho lezi zabekelwa eleZimbabwe ngomnyaka ka-2003 ngenxa yokungahloniphi amalungelo oluntu bebulala abamhlophe ababesemapulazini athathwa nguhulumende. Uhulumende weZimbabwe uthi izijeziso lezi zabekelwa ukuba wathatha umhlabathi wawunikeza abensundu, okuyinto elandulwa ngabaningi abathi kumele yahloniphe amalungelo kaZulu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo, uMongameli Biden uqhelise izijeziso ezetheswa amalunga e-ZANU-PF yiMelika ngosuku lunye isithunywa sakhe u-Ambassador Robert Scott efika eZimbabwe ukuyakhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngokutshiyeneyo, okugoqela udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu phambilini kokhetho. Nyakenye uBiden wethese amanye amalunga alobudlelwano le-ZANU-PF izijeziso ngesikhathi umphathintambo weZimbabwe umnumzana Frederick Shaba eseMelika emhlanganweni we-US Africa Summit. Kambe konke lokhu kutshoni? Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uDr. Jethro Mpofu.
Izinto ziyaqhubeka zisiba manzonzo phakathi kobudlelwano beZimbabwe, singathi Zimbabwe uhulumende weZimbabwe lomhlaba. Njalo kuyakhanya ukuthi lokho beqhubeka bebona abomhlaba ukuthi amalungelo abantu beZimbabwe ayahlukunyezwa, ayancindezelwa, njalo abantu bayabulawa, abanye bayafihlwa, behlukunyezwa, bekhahlanyezwa ngendlela ezijiyeneyo. Uyakubona umhlaba lokhu ukuthi kuyenzeka. Esingakubuza, esingakudinga ukuthi ayasebenza yini wona lawo ma-sanctions, zona lezo zijeziso ezifakiweyo, ngoba zingabe ziqheliswa zisenziwa kanjalo, kodwa baqhubeka abantu bakuleliyana behlukunyezwa besiya phambili. Singawubuza kumbuzo ukuthi ziyasebenza yini lezi zijeziso, ziyawenza yini umsebenzi wazo, ngoba nanku nje siye khethweni kodwa lokho kusiya phambili abantu behlukunyezwa besenziwa lokhu lalokhuyana, beswela inkululeko, bebulawa, abanye befihlwa ngendlela ezibuhlungu eziningi kanjeya.
Nxa sikhangela ukuqheliswa kwezijeziso lezi lokufika kwesithunywa sikaBiden eHarare ngosuku lunye, singathi umbiko uBiden awuthumelayo lapha ngokuthi kayekethisi yini kudaba lwamalungelo wona athi aqhubeka esephulwa nguhulumende weZimbabwe?
Kungaba khona ukuyekethisa, kungaba khona ukuqhubeka, kodwa sikwaziyo ukuthi njengoba umhlabu nje kukhona impikiswano phakathi kwele China lele Russia lalaba be-NATO lapho kule US khona. Ngakho bayaphikisana kodwa besiya futhi befuna ukudala ubuhlobo ukuthi China labo Russia bangangeneli eAfrica bathathe inkonzo yamazwa njengeZimbabwe lamanye. Ngakho benza okubili, baqhelisa zona lezi zijeziso kodwa nobungane bezama ukubakha. Kukhona sibili ukuthi befune lokuthi laba ababajezisayo bangagcini bebalekele China bebalekele Russia. Ngakho kunenge okwenzakalayo kupolitiki khona pha, abantu abangabe bengakunyanzelelanga ukuthi kuyaliwa kodwa kuyakhulunyiswa na futhi.
Uthe wena dokotela umbuzo omkhulu ngothi izijeziso lezi ziyasebenza na? Ziyasebenza yini ngokubona kwakho?
Angisukiseki ngombono, angikholelwa. Ngibone ngani zigcina nje zisiba iziphamaso izijeziso lezi, zisiba izibonakaliso lokho okuthiwa ngesilungu yi-symbolic. Ngoba laba abathakathi abangale kuzani PF baqhubeka bethakatha besiya phambili besona behlukumeza abantu. Njalo baqhubeka besiya phambili besenza imali behuquluza bentshontsha besenza konke phezu kwazo zona lezi zijeziso. Ngakho zingabe zisebenza kodwa zisebenzi ngokwaneleyo, ngabe ziyasebenza ngabe sebakhululeka abantu bakuleliyana ilizwe.
U-Dr. Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lapho lonto uNkamili Nkomo we-Studio 7. Abequla lakwele Russia elethekelela eZimbabwe bathi bathakazelela ukutshala imali kunhlelo ezichiyeneyo ezigoqela ukulungiswa kwensimbi esigabeni seMidlands. Lokhu bakwethule ngemva komhlangano wabo leziphathamandla zengatsha ezehlukeneyo zikahulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwethekelela kwequla leRussia kuza ngesikhathi lelo lizwe libikwa selidinga abangane bokuthengiselana labo ngemva kokuxabana lamazwe angentshonalanga phezu kodaba lwempi yaseKremlin kanye leye-Ukraine. Umnumzana Vacheslavski Yarin obekhuluma ngolimi lwaseRussia etolikelwa ngesiNgisi ulandise kabanzi phezu kwenhlangothi zezomnotho lapho ilizwe lakhe elibona lingasebenzisana leZimbabwe.
We are also ready to expand our partnership in the sphere of higher education, training highly qualified staff.
U-Dr. Mavis Sibanda, unobhala wogatsha lwamafekitali lokulungiswa kwempahla, uthi kuyajabulisa ukubona amazwe anjengeRussia bezodinga ubudlelwano leZimbabwe.
Sikhangelela ukuthi bazabuya eZimbabwe bazosebenza labantu beMidlands befake amafektari ukuze sisebenzise isitili esisithola emaninzi senze izinto eziningi ezehlukeneyo. Sikhangele nje ukuthi bangabuya bezofaka ama-factory, ama-pharmaceuticals, emithi, ukuze abantu bakithi bebe nemithi. Kunenge sikukhangeleyo, ngakho ke sijabule kakhulu ukuthi besilomhlangano lo.
Okusekelwe ngumqondisi wenhlanganiso ebona ngezombukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, ZITF, uDr. Nicholas Ndebele, obekhona laye emhlanganweni lo.
Kuqakatheke kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi khona siqinisa ubuhlobo. Thina sithanda ukuthi khona njengeZimbabwe International Trade Fair, u-international ukuthi ukuthi khona amazwe achiyeneyo. So sithanda ukuthi khona amazwe achiyeneyo ezeze ezibonele ukuthi khona kuyini esikwenza eZimbabwe, bangenzi into zokucabangela ngoba bengakwazi, bagcine sebekhuluma ezinye izinto ngoba bengazi. Kodwa ke sithi ozandise zibonela amathuba angabe khona, landi sitshele ngamathuba akuwena amazwe. So siyabuqinisa bona lobo hlobo.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA uthi ukuvakatsha kwabeRussia kanye leMelika phose ngasikhathi sinye kuveza kahle kamhlophe ukuthi iZimbabwe iqakathekile ngendlela ezehlukeneyo emazweni ahlukahlukeneyo.
KwelaseRussia iZimbabwe iqakatheke kakhulu kwezenotho kwezembiwayo, kwelaseMelika lanxa ngabe iqakathekile kwezenotho kubuya kuyo kuqakatheke ukuthi ibuswe kahle, ihloniphe amalungelo abantu, kube le-democracy lokhetho olukhululekileyo. Kanti ke into ehluphayo ukuthi sibonile lapha emhlanganweni lapha beZimbabwe kade behlane khona labaseRussia bekukhona lamalunga ezanu PF angasiwo awe government. okuveza kase ngamhlophe ukuxutshwa kombuso kunye lephathi into eyingozi kakhulu ebangayicorruption ebanga ukuthi lizwe lingabuswa ngendlela efaneleyo.
Lomhlangano lequla elivele kwele Russia ungenwe ngabavele kunhlangothi ezijiyeneyo zomnotho elizweni abengatsha ezehlukeneyo zikahulumende kanye labe ofisi yommeli wele Russia eZimbabwe. Iqula la kweRussia belikhokhelwa ngumphathintambo wezobudlelwano kwezokuthengiselana esigabeni seShedrovsky eRussia, umnumzana Vyacheslav Yarin, njalo ligoqela umsekelo wakhe umnumzana Olga Zelenkini. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Kama.
Ngelanga lesibili lokukhalala umsebenzi kwababalisi, abanye babo baye esikolo namhla kodwa bafika bangafundisi. Kwaba labanye abanelise ukulalela inkuthazo yenhlanganiso zabo yokuthi batshengisele ngokungayi emsebenzini ukuze bangezelelwe iholo okwamanje liphansi kwamadola alingana lamatshumi amane amadola eMelika, $40 ngenyanga. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko othi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini lamhlanje befuna ukuthi iholo labo lengezwe lifike kumadola eMelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuyemoyo, uchasisa okwenzakale namhlanje.
Izolo bekulusuku lwethu lwakuqala besile 57% ababalisi abangayanga emsebenzini. Namhla lusuku lwesibili, izolo ababalisi bebelinde ukuza impumela ye-NJNC eyathi zabanikeza isinqumo esihle ukuthi benzeni. Pho lamhla silokhu sisilindile isinqumo lesiyana kungena, kodwa lamhla sisilinde sibaningi. Ababalisi inani likhuphukile ade bengaya ngemsebenzini, namhla sikubo 65% ababalisi ade abangayanga emsebenzini, kodwa lokhu beyilindile bezwa ukuthi imali iyangena yini.
Unkosikazi noMathemba Baloyi, omunye wabazali, uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwa yokuqhamuka COVID-19.
Uhulumende ngabe uyananzelela ukuthi abantwana basilele okunganani nge-lockdown. Khathesa isikho ebesikukhangelele ukuthi abatisha akhalale umsebenzi kulokhe kuliwa kubangwa imali. Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi. Kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu kulaba abangabayanga abangenelisiwe ukuthi bahambise abantu babo kuma-private.
Unkosikazi Nompilo Nkiwane, omunye wababalisi, uthi kunengi okukhitshwa uholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayeneli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena. Ziningi imali ezibanjwayo kusale kungela lutho, bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana. Kunzima kakhulu.
Umphathintambo wendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi okuphume emhlanganweni owe-National Joint Negotiating Council ehlale namhlanje eHarare ikhangela udaba lweholo lababalisi akakalutholi. Kodwa ethi labo abakhalale umsebenzi kumele bazi ukuthi abasoze baholele insuku zonke abayabe bekhalale umsebenzi. Umkhankaso abawubiza ngokuthi #TeachersForUSD uqoqe ababalisi ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ekuqaleni kwayo nale inyanga kaMbimbitho njengendlela yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika. Ikhansili elawula ngeholo lezisebenzi zikahulumende eNational Joint Negotiating Council ihlangene namhlanje eHarare ikhangela ngeholo lababalisi kodwa abaphumanga lalutho. Umabhalane wenhlanganiso eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, uMnumzana Gibson Mushangu, ongenela umhlangano emele izisebenzi zikahulumende uthi akulanto elomkantsho ephume emhlanganweni, bayaphinde bahlangane ngeviki ezayo ngolwesine. Ngimele umsakazo weStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Isithunywa sakule Melika uAmbassador Robert Scott ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana kabanzi lesiphathamandla sikahulumende weZimbabwe ngokuba lombuso okhululekileyo, ukhetho oluzakwenziwa lonyaka kanye lokulondolozwa kwelungelo loluntu. Kusenjalo eleRussia lalo lithumele iqula labaphathi intambo bakahulumende labo somabhizimusi abafisa ukutshala imali yabo kweZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF kanye lomnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe. UChuma usungula lingxoxo.
IRussia is being sincere ku-engagement yabo abayenzayo nathi. Ngabakwenzi bebesikhangelela phansi ukuthi khona mhlawumbe bafuna ukuthi basebenze lathi sizigcili zabo. But mina iMelika yiyo engathi sengiyisola, ngoba awusoze ukuthi ngapha uthumela abantu ukuthi babuye lizokhulumisana ngapha lokhu sengiza izisebenzi ezafakwayo ngo-2003 njana ezama-sanction. Pho kuyabe kuyikulungisa mhlobo bani ukuthi kona, ngoba phela nxa abantu ngathi sesikhulumisana singathi sikhulumisana singena phansi sihlala phansi sikhulumisana, mina ngapha ngithwele inqamo ukuhloka kumbe induku. Pho kuyabe usangikukhulumisana yini kumbekuyabe kuyiyengana nje kuphela.
Ye baba nari ngena khona kuba
iRussia engafana leChina lamanye amazwe azwa kuthiwa kulo mnotho omkhulu weZimbabwe igolide, i-lithium lezinto eziningi. Njalo abantu beZimbabwe, uhulumende weZimbabwe, abakhokheli beZimbabwe bakhanya bethengisa ngemali entengo ephansi amagugu elizwe. So bagijimile labo bathi othi siyebona eZimbabwe ithathi inxenye ezingakaphula sithole igolide, sithole i-platinum, sithole i-lithium. IRussia ayaziwa njengelizwe eletechnology ephezulu kakhulu. Le mpilo zabantu beRussia ngabantu abakhanya bedubeka bona khonangale Russia. So siyabe sizibuza ukuthi thina njengabantu beZimbabwe kuyini esiza kuthola ukuvela eRussia.
Ye nanku umbuzo kwalapho-ke, ye sihle siphosele ugolide. Pho kuphumani kwalapho golide, ngoba iRussia kuthiwa kumalungelo oluntu kungalayenzi kahle lapho.
IRussia yaba lathi ithwele-ke uhlangothi lwezaphu izipra abaningi bakubona siyakwazi basiphila kona ngale, siyakwazi silabantu abadala abahlonipekayo abasabasishaya abanjabo endabeni ababizwa kuthiwa ngama-Black Russian ngenxa yalapho ababethene khona besula kangale bekuya kusiya kuzokufika namhlanje. So asolizwe othiwa libhudlukile okwanamhla kuphela, ilizwe vele ebesihlezisile ukudlelana naso njalo. Angazi ukuthi kona ufona umuntu ongayikhangelela phansi athi iRussia kayithuthukanga. Ngeke sikwazi ukubana it's one of the superpowers ezikhona ezigoqela i-America, i-China nayo iRussia, even including military technology, even the industrial technology, ulwazi siyakwazi even e-space ngale, ngabanye abantu abaqalayo ukuyafika khona ngale, lento ezinjalo. So asobantu ukuthi singabadeta.
Ye kuzobuyakelela eMelika nabo. Pho lidingani lona khona ngale?
IMelika siyazi ukuthi ekupheleni komnyaka wedlule 2022 ngo-December babe lo mhlangano omkhulu we-US Africa Leaders Summit. Bona ikakhulu bagijimisa ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kwe-America neZimbabwe. Njalo babekhuthaza ukuthi bona i-democracy, umbuso kaZulu, yindlela ababona amazwe amaningi besenza intuthuko ngayo. So bafuna ukusebenzelana leZimbabwe ukuthi beqinise ukuthi abantu beZimbabwe bekhanyele iconstitution yabo. Nxa kulokhetho lika-2023 ukhetho loluhambe kuhle kube lo hulumende ozathandwa ngabantu beZimbabwe, uhulumende ozasebenzela abantu beZimbabwe, imigwaqo ibe ngcono, umnotho ube ngcono, imisebenzi itholakale. I-America yilizwe le-economy enkulu, ukuthi iZimbabwe ingathengiselana layo ama-avocado, igolide, konke okufunekayo, iZimbabwe layo iyenza imali kukho lokho. So iAmerica ngibona izama ukuba lobuhlobo obuhle leZimbabwe.
Igolide yovala amafutshane khola mputholo ukuthi imelika pho idingani kulapho?
Iyamangalisa ngoba kathi sikhuluma so siyakwazi ukubana i-embassy yabo emkhulu ye-Afrika lapha ibayakhe khonapha kithi yeZimbabwe. Kodwa pho usuzuzona yindaba manje behlala befuna ukusifaka under ama-sanction. Bekhangele bethi khona njengoba uba onare ekhuluma ngendaba ze-constitution. Ilizwe leZimbabwe is not as bad as what people would want to put nxa sikhala indaba zamalungelo abantu. Hambe ukhangele amanye amazwe ukuthi abantu babathwele nzima njani. Kodwa lapha ukhangele ukulobokwana bona angazi ukuthi inzondo yabo ingenjani engafuni ukuphela ukuthi khona sifike esigabeni sokuthi bake besikhangele njengabantu.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee kubandla leZANU-PF lo mnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ugatsha lukahulumende olubona ngendaba zangaphandle olweMinistry of Foreign and International Trade lusebenzelana leZimbabwe Investment Development Agency ZIDA kanye leAfrica Diaspora Development Agency ADI zibike ukubona kuzaqhutshwa umhlangano othiwa Invest in Africa mhlaka 12 kusiya umhlaka 17 kunyanga ezayo.
Right, okumele siqashe ukuthi lapho ukuthi investment eZimbabwe into engathathi abantu abaspecific. UPresident Mnangagwa uthe ngena ngo-2018 wadeclare ukuthi iZimbabwe is open to business and sibonile ukuthi kulama investments asebuye from Asia, kubo Russia, kubo China, amanye vela kubo Europe, amanye amazwe akhona apha e-Africa, amanye vela zakhona ngale kubumelika. Lokhu kungumsebenzi owenziwa nguhulumende ukuthi abantu bephendule bezosebenza lakithi. Le philosophy ka-president ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi. And for sure, now we are going to be able to do it. It is special so that we are going to be able to invest in this country. Investment, I think it's clear so it's hypocrisy. The main reason why government yala or even if it's yala or go to the diaspora vote, it's got nothing to do with investment.
Into esupha abantu abaningi ukuthi lithi imali kazibuye ekhaya kubona abantu elithi bona abavunyelwa ukuvota.
Engakutsho ukuthi imali esithi kazibuye elizweni akulalapho ihulumente wathi imali kazibuye elizweni. Abantu abathumela imali ngabomkhuru wesinginye bathumela izihlobo zabo eseZimbabwe. Of course imali engena elizweni senza lelizwe. Kodwa singakuhlanganisi lokhu ngezombusazwe ezelizwe. Ngezombusazwe elizwe zithiyene ekuthini abantwini bona abafuna ukuvota bebuya thina ilizwe lethu livulekile. Umthetho wesifulawu khathesi uma ukuthi nxa umbhele lapho khona gada ibhasi gada indiza mthini ubuye uzobhalisa ukuvota uvote awuyalelwanga. Esikuthiwe ukuthi abantu abavota bephandle kwamazwe ngabantu abaphume ngomsebenzi welizwe leZimbabwe abangaziqhumelanga vota. Iproblem esikayo abaningi abaphuma phandle lelizwe ngendlela zabo, abanye baphuma ukubulawa la, abanye baphule beyiqamba amanga besithi bayadingwa bengaphenduka lapho ngama-asylum seekers.
Kodwa nxa sikhangela siqathanisa lamanye amazwe, amanye amazwe ayakuvumela ukuthi izizalwane zivote zingaphandle kwelizwe. Kungani iZimbabwe
amanye amazwe are not under illegal sanctions. Namhlanje ngomhlaka 2 March iMelika sihle yanika announcement yokuthi extending ama-sanctions on Zimbabwe.
Lo ngumnumzana Munashe Mthutha olilunga lebandla leZANU-PF esixoxelayo ekobulawayo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa zinkokheli zamabandla ezombusazwe eZimbabwe sokulungiselelwa ukhetho olwanyonyaka. Sesigqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalelisayo yimugeino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.